sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanolo Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 7 Mhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale labaphathintambo elekhabhinethi izolo lisayine isivumelwano sokubambisana lohulumende weleBotswana ekulwisaneni lokuntshontshwa kwezifuyo emngcweleni ohlukanisa amazwe omabili ePlumtree.
Okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobu ikuthi inkomo zazithi nxa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe. Nxa zingene eZimbabwe, uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezi nkomo babezidubula bazibulale. Okungangokuthi ekugcineni kwase kuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabuya eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezo nkomo.
Kulomunye undoda okuthiwa uhuga amantombazana eZimbabwe ngokubathembisa imisebenzi kwele South Africa lapho afika abadlwengule khona.
Ayabazengula abantwana labo babe baningi amantombazana in one room akale labo.
Oyilunga le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe othiye ibandla eliphikisayo usethole iziphathamandla zebandla elalithiwa yi-CCC ezigoqela owayekhokhela leli bandla umnumzana Nelson Chamisa ngokuthi azimazi umnumzana Sengezo Chabango.
Ukwengukampeni imali jakachamisa ngo-2014 aze adliwe ngobonzora wakekhuluma njalo umuchamisa sithi hayi ngamazwi uSengezo ngathi hayi ikwehlule ngalokuyama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi izolo lisayine isivumelwano sokubambisana lohulumende weleBotswana ekulwisaneni lokuntshontshwa kwezifuyo emngceleni ohlukanisa amazwe omabili ePlumtree lapho amasela adla khona ubhedu ngokuntshontsha inkomo lezinye izifuyo ezithiyeneyo. Amasela la abikwa evela kunxa zonke kodwa eleBotswana likhala ngokuthi abeZimbabwe yibo abantshontsha inkomo kulelo lizwe bengena lazo eZimbabwe. Uhulumende wazise izolo ukuthi isivumelwano lesi sihlanganisa amazwe omabili kumizamo yawo yokulwisana lobusela bezifuyo lamanye amacala achiyeneyo. Ukusayinwa kwesivumelwano lesi kuza ngesikhathi amaqula amazwe omabili esenza umhlangano eMaun kweleBotswana okuqinisa ubudlelwano kunhlangothi ezithiyeneyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seJutshume ePlumtree lapho okulodubo olukuntshontshwa kwezifuyo lolu umnumzana Difa waJabibhango Dube.
Isivumelwano lesi babonkomo esisayinwe yilizwe leBotswana leZimbabwe ukuthi basebenzisane ukuthi benelise ukuthi balwisane lalobo ubuqiwe obukhona obokwebiwa kwezinkomo. Ngeke ngize ngisho ngitsho kwezinkomo kuphela ngoba ensukwini zanamhlanje sekukuningi osekuntshontshwa ngitsho lezimoda sezintshontshwa ezinye zisuswa eBotswana ezinye zilethwe eZimbabwe ezinye zisuswa eZimbabwe zikhanjiswa khona le eBotswana. Konke khona lokhu sikubeka ngaphansi kwayo isiqi sobusela ukuthi ibusela obwenzakala laphana. Sekudlulele babonkomo ukuthi lesi sivumelana lesi futhi ngabe mhlawumbe zavele sayenziwa maybe 5 or 10 years ago. So okuyinto ezajabulelwa ngabantu bonke abantu beZimbabwe labantu baseBotswana. Thina singabantu abaselizweni leZimbabwe njalo sihlele emngceleni into le ebisisenzakala ibisixabanisa thina kakhulu abahlezi eduzane lomngcele ngoba abantu baseBotswana nxa kusonakala ngale bacabanga ukuthi ngabantu labo abahlezi eduzane lomngcele. Kodwa ke nxa sesifika sikhangela ukuthi nxa sekulondwa, kulondwa kuyetholakala ukuthi abantu abatshontshayo lezi zinto noma abonayo ngabantu abavela kachana kulezi ndawo.
Iwaphi kahle kahle amanyathelo Dube esingawakhangelela kumazwe omabili?
okukhulu engakutsho babonkomo ukuthi nxa befuna ukuthi into leyi iphume noma ibe lomphumela oqondileyo umphumela omuhle abayenze ama consultations abathumele abantu abazahamba bayehlangana labantu engingathi njengakathesi ukuthi kulama group amaningi athize afana labo khawu ama group abafana labo silwa lamasela afana labo lagiza afana labo naibawacha bomaitengwe ngale abathumele abantu abazahamba bayehlala phansi lezakhamizi bayenelise ukuthi bazwisise ukuthi okuyikho abangakwenza ukuthi banqobe noma bazwisise bazwisise okwenzakalayo ukwenzela ukuthi babe lomcabango ojulileyo kulokho ngoba into leyi seyaba lokujula okukhulu kakhulu ukuthi seyaba le-advancement enkulu kakhulu ebuseleni lobo obenzakalayo so nxa uhulumende yena engathi yena useyenze isivumelwano kuphela kodwa engasoze wabuya ebantwini ezohlala phansi labantu azwisise ukuthi kunganqotshwa njani ngibone ngathi kuzabe kulahlekile okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobu ukuthi inkomo zazithi nxa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe nxa sezingene eZimbabwe uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezi nkomo babezidubula bazibulale okungangokuthi ekugcineni kwase kuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabe eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezo nkomo okuyinto eyayingalunganga ilapho okwavela kwaqalisa khona umkhonyovu so kusuka khona lapho abantu babesebezithinta inkomo zingene eZimbabwe umuntu sethi hayi inkomo lezi vela selamnikazi ngezeBotswana ngeke zisabuyela so nxa bengazama ukuthi bakulungise kunkwana ukuthi inkomo nxa zibuye eZimbabwe zingenza njani inkomo mazihambe eBotswana zingenza njani njalo bebe sebebona ukuthi i-communication phakathi kwamapholisi eBotswana namapholisi eZimbabwe lama-neighbor watch kakhulu ama-neighbor watch abayibo abahlangana abayenelise ukuthi balonde ubusela lobuqala kungakafiki emapholiseni ngoba amapholisa kwesinye isikhathi ungathi bayayekethisa kakhulu nxa kufika ebuseleni bafokasa kwezinye izinto kodwa-ke nxa sekubuya ebuseleni okuyinto esiyazi ukuthi i-part of i-economy yabantu bakithi so abayiqakathekisi kakhulu njalo kwesinye isikhathi balokukhala bethi abalama-fuel kodwa-ke abantu begcine bekhokha izimali kodwa-ke sibone ngathi ababuye uhulumende akathumele abantu bazohlala phansi labantu bazwisise ukuthi kuhamba njani andivani ukuthi bafinalize ukuthi baza kunqoba njani lokhu okwenzakalayo kodwa-ke engingakutsho babankomo ukuthi into leyi seyaba very very complicated kakhulu
alo-ke ngumnumzana Difa wajabhi bhangodube isizalwane sejutshume ePlumtree ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 kunomunye undoda othiwa nguMike Esikhulumo Mathe okuthiwa uhuga amantombazana eZimbabwe ngokubathembisa imisebenzi kwele South Africa lapho afika abadlwengule khona. UMathe ubikwa esehlanyukelwe ngabantu bakhe abasola izenzo zakhe besithi kumele abotshwe. Udaba lwakhe luvezwe ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa abaswelayo enobuhle Veggie Foundation ngemva kokukhuluma lomunye wamantombazana owabaleka endlini lapho kade begcinwa khona bebaningi bedlengulwa nguMathe. Sikhuluma nje amapholisa akwele South Africa kunye laweZimbabwe abikwa ephangathi kokumdinga ngoba engaziwa ukuthi ungaphi. Sixoxele unkosazana nobuhle Veggie ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Nomara ukhanya somudani bese ngiyona ngomaritime committee umprofeso wathi from east yakhe vele from kudala ngihamba ngasezigabeni ethethe abantwana abancane ezigabeni esenzeka nomprofeso egcine sele nabantwana laba ebathetha from ezigabeni futhi ebathembisa umsebenzi from emakhaya ebathembisa umsebenzi ngapha eGoli kanti uma befika ngapha eGoli bafikela kwakhe u-one bedroom house leyo ku-one bedroom hayi babefika lapha bayabazungula abantwana laba babe baningi amantombazana ayi-one room akalelaveni ngoba babesuke labo le bathembisa umsebenzini eqiniseni vele bebafake emsebenzini sebekhuluma nama-ethiopia lama-somali abasekhonale uma besebenza khonale imake sure ukuthi yakhatha amathayisi nabantwana laba nefemili nokuthi lalapho abasebenza khona baphumi kuma abantwana babe young is 16-17 and sometimes even 18 ababasebonke entombisa umsebenzi wamletha ngapha egoli esekule msebenzi imethika la umntwana lo wamangala ana ku-one room bebaningi noma amantombazana abantwana abancane uthi umaike mayelela phezuwe embhedeni ngoba abasibili okhulileyo uma besisho bathi kumbe ngoka-seventy neminyaka ngoka-1970 bangaphambani uthi ubethe yena belala embhedeni abesebiza abantwana labo one by one lo yabe sizelithanda ngelanga lakhona alaba abantwana bekhona khonapho ku-one room leyo so iindaba zakhe vele ziningi ezokudlwengula khona upto umntwana lo sephunyukile wakhuluma konke lokhu akubonayo
abavilayo ama-victims wakhe futhi laba abavila ezandleni zakhe and abaningi laba bakhuluma ngento eyi-one so kuningi vele ngaye lo baba and as long as he's still on the run he won't stop ngimbona ngumuntu ongakhiya le mikhuba yakhe
manje bona abantwana bakhe njengoba uke wakhuluma lo munye bathi kabazi lokuthi uhlala ngaphi
bona basinikeza amathipu okuthi zamane endaweni ezinye ndingamthola athi it's been in vain because bekasikamthola so yena since abantwana bakhe baphuma bekhuluma ngisho lezihlobo zakhe ukhona omunye umalume wakhe laye bashithi dala bemkhudi labo bashithi ukuthi ngabe yabani ngisho lezihlobo zakhe so he's distancing himself from everyone right now kasathembi mina akusela muntu amtshelayo lapha khona lokuthi uyenzani angaphandle kwalaba loyal kubo abasebenza naye
manje lawo amantombazana kade esendlini yakhe lapho kade ebadlwengulela khona basiwe ngaphi
I believe two versus eight manje. And then you know, Munye also some from like Island. What given as a patalina happy a position. Umalumake around the Kupara coming up. Then you know, Munye, I put it at Talangai, Umu,
Lo ke ngunkosazana Nobuhle Veji umkhokheli wenhlanganiso ye Nobuhle Veji Foundation.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli ithemba. Ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Oyililunga le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe otshiye leli bandla usesole iziphathamandla ze-CCC ezigoqela wayengumkhokheli umnumzana Nelson Chamisa ngokuthi azimazi umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC esithi wasebenza laye ku-MDC belomuye umnumzana Lenmo Jongwe lomnumzana Chamisa. Umkombwe uphinde wapha umbono wakhe ngokwenzakala kumabandla aphikisayo kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Angiyabona yikho bona thina abanye abantu abanjengaba abalembeko abasuke esintwini sithenga ukubonisa ukuthi opposition ukuzakhayela ukuthi sisuka 1999 silo baba 29 kwaba le MDC kwaba le MDCT kwaba le MDCN kwaba lo PDP kwaba lamabizo and sekulama photocopy sekulo CC sekulobani bani same people kodwa ungakhayela kuzani izalo isiremenzi zalo PF awusela future opposition.
Wangena nini kubandla le-MDC njalo wawuphethe ziphi izikhundla?
Ngazwena MDC ngo-99 ngibunjwa under ZCQ ngirepresenta i-hotel industry. Ngo-99 ngaba ngu-district coordinator we-Dinga. 2000 ngaba ngu-organizer wabontanga u-Martinos. Around 2003 ngangena kuthi be-Martinos under i-leadership kaSengezo Chabangu engu-provincial chair we-Martinos. Silo babo uLenmo Jongwe uChamisa engu-deputy chairman. Silo uLenmo Jongwe wangena uChamisa oba ngu-national chair. Awazi ngizathi executive. Ngazoba ngu-national treasurer wabontanga. Ngayeblawayo ngaba ngutrezara singasuka kuprovinci ngabuya kunational ngazoba ngu-national executive member ngingatensi ngiphuma kwe-MDC ngiphume ngo-deputy organizing secretary ku-standing committee ngike ngaseva ngaba ngu-district chairman uthiwa ngumeya ngekhiwa we-Dinga Council.
Ukhulume ngomnumzana Sengezo Chabangu siyezwa abanye ababekubandla le-MDC abangena ku-CCC besithi abamazi ongathini ngalokho?
hayi kugwala kwamadoda akathi khosi kuya ngisho ukuthi umuntu onjengoChamisa athi kusengezo kamanzi ungabuza uChamisa ukuthi owayengucampaigning manager kaChamisa ngo-2014 aze adliwe ngumonzora ku-Congress ye-MDC ulokhu uzosengezwa zizi campaigning manager from a different region and njalo usengezwa waba ngu-provincial chairman we-Martin North reporting uChamisa yena engu-national chairman wake khuluma njalo uChamisa sithi yena hayi kamazi usengezwa ngathi hayi ikwehlule ngalokhuya usengezwa umntu kamazi le MDC ngayazi uyabona ukuthi ninje ngasenguzanu ayingeke ngithi usengeza ngimazi ayingeke ngithi uChamisa ngimazi those are comrades ngengasebenza labo kupolitics ngoba abanye bazaadimaya ukuthi umntu umkhombisi ukuzanu mana lathi silandele
uthe usebenzela abantu bebhinga labezimbabwe bonke ungabatshiyela liphi ilizwi abantu bebhinga
norasi kolomba mchizi kandekile kuti mwakuye ya kuhi kwa tonga pati chiliwo kiwo nisi hawa ntuba kuli mtisi wala bizi chili kwa opposition mwakuwa kutinga kwa tonga mwenzuma nimenda kwa ambito kuti kuli MDC nimenda kwa ambito kuti kwa zano nimenda kwa ambito kuti hapu nke kwa MDC iwe lino kuli mpuri mwenyongo kuli zinda kona ambito hatu zwana kwa opoza kwa lino hatu vereke mtuko kuli mtonga kuli wa mtubache kambukatulu bacho mtadukoni jiputi kusandule zindu izimbabwe kambukatulu angite ima namba zimburi ndishwe ibadeta kutu kubelu muna muri ndishwe kube development aboba sima milipi yangu bida kabile yako isaba lubanda mapo jiti vida kachita mingi naga ya kazi koro masekendari makliniki matisa db ichikafu mamuchara so kuti kwe ngakakondi ngakakondi kuti tiwe mukongo amangoro melangu asika chaya
lo ke ngumnumzana Dube Mkombwe oyelilunga lebandla le MDCT osekubandla lezanu PF obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga Studio 7 esebhinga usithandekile uphinde waxoxa lo mnumzana Prince Dube Kosibanda oyemela ibandla le CCC ebhinga North edalele parliamente osechiye ibandla leli ele CCC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
umnumzana Dube Mkombwe usethengiwe useyizana saba simangalisa abanenge simaziyo ukuthi kwakusobala kusukusela kuqala nje noma esese councilini esayenza konke ayekwenza ukuthi hayi lo mnumzana ngumuntu vile kade singahambi laye okwakuqala anza ke mina ngitsho njalo mina ngowami umlomo ngaphandle kokuthi ngitsho ukuthi ku triple C uChabangu kaziwa endelelo liqiniso kuliqiniso ngoba uChabangu yebo ye wayekhona ekusungulweni ngombangazwe wokubusa kukaZulu i-democratic alternative but wasuka waba lesikhathi lapho asuka khona esehlanhlatha iganga esechiya lapho kulabaningi khona esesiya ku-PDP yabo tendayibithi bafika ngale behlukana labo tendayibithi wayahamba labo matibenga labo mdala uSiphepha Nkomo from that time usengezwa kula participation ayenzayo emangalisayo phakathi nawe opposition because why is he compromised so ngase sithi kasimazi ku triple C mbona ngani kuya kuliqiniso asomanga namhlanga ukulwa asoze sayekela ku opposition as long as silabo Dube Mkombwe ukuthi lokho engene phakathi na kwezombangazwe ube lokho ekhangelele ukuthi ngiyakudlanga ngoba uvele uchiphile akadudli uyathengeka ubevele ethengeka indlela yonke yona leyo so yikho okusenza ukuthi sibe lokungani siya silokulwa okuthize ngoba sabe sesibabonile ukuthi lwana ayivele kasihambi laye ngodinga nje okuye emlonyeni phansi kwamakhala sisilwa lezani izani yakwanisa ukuthi ithenge abanye bethu lula So nxa yokuthi bakhona abathengekayo kwesinye isikhathi yasibathi hayi bakithi ngale ngachedela khatshana liyekele silo impi yethu thina esizinikeleyo ukuthi silwisane sisiya phambili. Kodwa ukuthi khona kuzano yikho okuya okungcono hathi utsho nje ukuthi kungcono ngoba uthengekile bayafika bemnika inhlanyelo nalokho okunye abazamnika khona. Kodwa thina esilwela amazimbabweni wonke hayi sisekhona sizakulwa ngoba siloku kholwa ukuthi umbuso kazulu wonke jikelele ususeduze.
Lo ke ngumnumzana Prince Dube Nkosibanda oyimela iBhinga North edalela eParliamente osechiye ibandla le-CCC ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ukwa manje ke sizwe ke imbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, kunjani, yamuzi uphuke ngoyakhala ukuthi abantu bamthethisa. Kufanele phela bamthethise vele, noma ezibone ngumntakankulunkulu, kodwa abantu abathengisa umthwakazi, abantu abathathe izanu bayifaka koBulawayo thina singayifuni. Angazi kumbe nabantwana kumbe nomfazi, ayangazi, angazi phukeni. Kalabeni baxotsha soba koBulawayo yini? Osiziba ngaba koBulawayo, uPhasho ngumntana weCardi Park, uzalelwe eCardi Park. So wena uchucho abantu bakoBulawayo okhuluma ngabo utsho bapha bezanu yini? Thina izanu asiyifuni koBulawayo, asiyifuni izanu koBulawayo. Yena lo utshirwelani ufake ekhadi ufake ngwakuphi ngwakoBulawayo yini?
Awusalona salonani bantu bakwaStudio 7, bantu basekhaya linjani ukuphila? Bantu basekhaya, endawo yasekhaya ukukhaya ukuthi ukuze kulunge ukuthi lizisukumele lizimele lizilwele abantu basekhaya. Besides that, lokho ukuthi lizathi lina ekhaya hey kuzolunga, hey liyohlala likhala kulabo sengezoshawa ukuthi kuzilwe ukuthi aliyeke ubugwala abantu basekalilwe lizilwele lilwele inkululeko kulapho kuzolunga. Besides that, abe wapho kwalunga ekhaya lapha sokufunaka kuliwe strong, kuliwe kuzokungena amanye amazwe. Kodwa nje hayi, libala uhlala likhala, lihlala likhala ngayo yonke.
Studio 7, linjani? Ngiyabingelela Magumbi Manomhlaba, bonke abalaleli nabasakazi, nikhona sona sisakazela indaba ezinhle kangaka. Ngizathanda ukuphawula okuncane lapha ngokhaliphani phugeni noThabango. Mina umbuzo wami ngothi kuThabango, okay Thabango, I can see you want to rule the party, but why ungafuni ukuba yi-president yaleyo party ofuna ukuyirula? Why ukhalela umuntu okuthiyeleyo iparty le kade uyifuna wena ufuna ukwenza intando yakho kuleyo party? Just answer me that. UThamisa ubonile ukuthi wehluleka ukusebenzisana nawe the way owenza ngakhona, because uzithi wena uyingxenye yeparty, but you don't deserve ukuba yingxenye yeparty because of what you are doing. Kanti wena njengoba usithi wena ufuna ukuthi koBulawayo kubuse amaNdebele noma kuphathe amaNdebele, uke wakhulumisana nawe uThamisa la uvumelana yini? Where is the writing lapho enabhalelana khona phansi lehlulana kuphi? Angithi uqhamuke wena uzobhidliza lokho okwenziwe uThamisa. Okay, iba yi-president yaleyo party kakuthiyele yona, sibone ukuthi uzayenzani.
Linjani Studio 7 olijani? Siyabonga sibili ukuze izindaba zonke, kodwa-ke kukuraund lapha abazama esibili ukusihlonipha. Ukusihlonipha bakhuluma into abayifuna ukuyenza ebantwini abafelwayo, labanye abafelwayo laba abalinyazwayo, ngoba abanye lokhu esiphila, lokhu esiphila sibachasisele ukuthi sachaywa so ababachasisele abafelayo ukuthi kwafelwa so umnapho ukuthi siyahamba izinduna, iy'nduna zachaywa yini, zalinyalelwa yini iy'nduna, ziza kuthini izinduna nxa wabhekana nomuntu owalimalayo, unyawo lwaqhamuka, amadola ahambi, uzokuthini nalwana umuntu? Uzokhulumane iy'nduna layo engce wachaywa? Yabona manje into ezinjengalezi ezifuna ukufaka umnankwagwa azisebenzi le nxa enanankwagwa ufuna ukubhadala abantu abalimalizweyo, abalinyazelayo, abahlunyezwa ikukura wonke. Labatshelwa abantu bayibuthana izinduna zazi ukuthi izinduna zazi ukuthi owalimalayo nawo, owamothekelelwayo ngabazali nawo, abantu ababo zintandane abanye bafelwa sobabhadala kuphela. Hhayi, lokho kutshona kuchasiswa iy'nto ezingazwakali. ngaliyo lezi labo mnanga
injani na studio 7 amahle hayi bayithi kuba balo okhulu okomplainayo ukuthi kuthiwa muvu njani yebo kambunga bamuhle ekudaleni kwakho umphe kumeni kwakho kodwa imisebenzi yakho nanzelela yemithi sebenzi yipi imisebenzi yakho mivi siyakhala sithi imisebenzi yakho sikhala ngemisebenzi ungazi ubudala uhle kodwa lapho wasikhuluma indalo yakho imisebenzi yakho sebenzi wena bakho uthi khona kwakhithi sikulalele imisebenzi yakho
yeyi ustudio 7 linjani likhuluma lo Kelvin isonga kosibanda yeyi uma ngiphuma ngala sekwela seutholothi yeyi bengile sicelo kakhulu like lindlulisele i-audio yami yazi ukuthi nje abantu thina abantu basezimbabwe kulalapha esingananzeleli khona singananzeleli kakhulu kule nto eyodwa kumele sike siyinanzelele abake bevume ukuba abantu kulungiswe kucelwe kusingene sonke siye kuzaphu bakithi ukuze sikhulule ilizwe leliyana sibancane kodwa ngokukhuluma kodwa ngempolo siyabe sikubona bonke bengaphithizela nababandla bonke begcwalekwele bebe abavume izaphu ukuthi kube yikhokhelayo ukuze inqobe izano ngoba izaphu yezokhona ukunqoba izano noma bengathanda befisa lokho bazambuza noma sengifile ngisethuneni noma ngina kodwa iqiniso lihle elokuthi kabavume izaphu ikleme into zawo zonke wonke amabandleme ukuze izaphu ikwanise ukukleme into zawo zonke kuzano ukuze sikwazi ukuthi sikuthathweni ilizwe leliya njalo izaphu igcile kakhulu emasikweni akwabo ukuze ilizwe leliya likhululeke ngacela Studio 7 mina ngicela lindlulise i-audio le ngaphandle kwalokho sohlala sikhala izinyembezi ngoba izaphu yezokwazi ukumisa izanu lapha la mama abandliza delelideleli izanu lokho sizakhulu sizakuzana
Studio 7 ngiyabingelela ngibonga indaba elisinika zona njalo lokhuthala emsebenzini wenu siyabonga kakhulu basakazi eyi siyabonga shuwa siyabonga ukhaliphani ugeni ngoba laye ngomunye wabalaleli indaba esithuma ku-Studio 7 indaba ezikolo ungcono uzizwele ukuthi abantu babuhlungu kangakanani ngaye losengizo chabango into abayenzileyo abantu babuhlungu kodwa siyabongela ukuthi lawo uyazizwela ukuthi abantu bazibuhlungu kangakanani ngento abayenzileyo bayenze into embi kakhulu ukhaliphanda ukuphukeni losengizo chabango bayenze into embi and bazoyiregreta impilo yabo yonke
lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kwezemelika umthethwandaba we-Federal Appeals Court owe-Washington DC usulahle isicelo sika lo owake waba ngumongameli welizwe umnumzana Donald Trump sokuba engathoniswa amacala ambalwa aphathelane lokuzama ukugenqula impumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazo womnumzana Raphael Mthombeni simbuza ukuthi umnumzana Trump ulamathuba na ukunqoba kukhetho oluzayo.
Baba Kande ngokubona kwami ukwenza ama-Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama-Republicans avele wona ngokwawo mna nxa ngiwakhangele ngiwabona eyilokhu ngesilungu okuthiwa ba-confused abayazi into abayifunayo abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngaphi babe yini ukuthi ngisho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebewinile ukuthi bathathe House of Representatives bese besithi beyiphathi behluleke sikukwehluleka okusegcekeni ukuthi bazikhethane bona bodwa ukuthi bafake lo zabakhokhela okuba yi-House of Representative leader khonoko kodwa nje kuhle kutshengise nje ukuthi hayi ama-Republicans angokunye
ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba
okuyiphathi nje oengingakwaziyo lokuthi ngingakuchasisa ngikuthini soke-ke ngaleyo ndlela loku Trump elamacala ona lawo wajoyo lokho ebeqhubeka bemsekela sibili beqinisa amakhanda ngoba kholo ukuthi ama elections ka 2020 lana bajontshelwa ama elections lana kulowo yiriki ngokwenziwayo kulento kwakukhulunywa nguye uTrump bakholwa sibili bakubamba lokho begijima lakho la namhlanje. Mina kangikholwa ukuthi ngalokho uyilizwe lonke likhangela indaba le eyama elections njengakhona lokhu abakucabangayo bona.
Loke ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe esifikisa ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo-7:30 ntambama.